Abaku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alingali tshona njani izolukandaba ulamukelayo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 28 Nhlangula 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
mbona yifie for his life yabo ngoba kangela i-ice cream poisoning ngiyenzakala kwemadebeleland, ibhompu layenzakala futhi emadebeleland. Ha, asawazi phela ukuthi what's next for him okumeleyo emadebeleland.
Ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuya emhlanganweni wewange izolo kubikwa kuveza ukuba angaba esesabela impilo yakhe ngemva kwesehlakalo sangomgqibelo eWhite City koBulawayo.
Ibandla leZANU-PF lizimisele ngaphansi komkhwekheli walo omutsha ukuqeda udlakela lwezombusazwe. Okwenzakale ngeviki eliphelileyo bekungagcina kuphetha ngokuchitheka kwegazi. Siphose salahlekelwa zinkokheli zethu zonke ekudubukeni kwaleli yabhomba.
Ibandla leZANU-PF lithi lizaqhubeka lisenza konke okusemandleni alo ukubona ukuthi ukhetho luzayo aluladlakela.
Sasithe sasibona ukuthi uhulumende kamgabe kakunanzeleli khona lokhu, kafuni ukulungisa izinto esikhuluma ngazo ukwenza ukuthi izisebenzi labo zibe lempilo ezinhle. Yikho lapho izofithi uyacina ukuthi hhayi alinge ngizame mzamo la nilike li-form i-political party, ngaba ngomunye walaba bantu abahamba bayaform i-political party ye-MDC.
Esigabeni sethu lapho esikhangela imbali yabancintisa kukhetho lwalonyaka kusikhundla sokudinga umongameli welizwe, lamhlanje siphatha impilo kaNkosazana Thokozani Khuphe okhokhela elinye lamacele awe-MTCT. Zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba khona emhlanganweni wokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho webandla lakhe eleZANU-PF ewange izolo kuveza ukuba engaba esesabela ukuphinda kwesehlakalo sakoBulawayo eWhite City Stadium esenzakala ngempelaviki. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Lokho kulandela ukudubuka okunakekelwa ukuba libhomba enkundleni eWhite City koBulawayo ngomgqibelo, lapho okunumele abambalwa abakade besemhlanganweni, ababili bagcina belahlekelwa ngumphefumulo esibhedlela. Ingcishi ezicubungula ngezombusazwe zithi umongameli Mnangagwa engabe esabela impilo yakhe ngoba kungaziwa ukuthi kuyini okuzakwenzakala ngemva kwalesi sehlakalo. Nkosazana Mercy Mwanza, isakhamuzi saseHarare, uthi okwenzakele koBulawayo kuhlasimulisa umzimba, ngakho akamsoli umongameli ukwesabela impilo yakhe.
Mnangagwa ezefeli kukadresirali yayizolo ewange. Mbona yifie for his life yabo ngoba kangela i-ice cream poisoning ngiyenzakala kwemadebeleland, ibhompu layenzakala futhi emadebeleland. Ha, asawazi phela ukuthi what's next for him okumeleyo emadebeleland.
Esinye isakhamuzi seHarare uMnumzana Mthulisi Nyoni uthi kungabe kubangelwa indlela angena ngayo embusweni ukuthi ahlale evalweni.
Singathi indoda eligwala akalaqiniso ngokuphepha kwakhe. Sikhangela okwenzakala eWhite City ukuthi lokho sekuzona emadebeleland. Akho-ke ukuphepha kwakhe kuhle ncongana nje ukuthi mhlawumbe bengelaqiniso ukuthi uzaba ngumuntu ongasila njalo. I-security yakhe kubisa imibuzo eminingi ngayo emva kokwenzakele khona. Yikho nje ekhanseleni ilokuzeningi irali.
Isiphathamandla sebandla le-MDC ekhokelwa ngumnumzana Washman Ncube, umnumzana Decent Bhatila, uthi kukhona ukutshaya amanzi.
Kukhona okwenzakalayo esingakutshelwayo njengoZulu okumayelana le security ku presidium yonke. Kungabe kukhona mhlawumbe ukuthi baxabana bona bodwa abesibuthweni becabana lomongameli uMnangagwa njalo bebese behamba bemethusela lapha lalapha ya. Kuphinde kwenzeke futhi ukuthi kungabe kukhona ezinye izitha alazo ezingaphandle kwebandla lakhe kumbe ezingaphandle kwabebutho. Kodwa kukhona okushaya amanzi and kuzaba lemiphumela emibi mhlawumbe singakayi kukhetho kumbe sisanda ukubuya ukuvela ekhethweni.
Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Sipho Sami Ndlovu uthi uMnangagwa angabe esesabela udaba lombhuqazwe olwegugurawundi emhlubulweni weMandebeleni.
Uyazi nxa uphumile emlonyweni wengwe ukuthi uyale ubuyela khona phela remember ukubana yimathebelelenti leyana kasenathemba umngameli njalo ukubana uyazi nxa ukhuthiwe uphume phakathi kwenkeme nkeme yendaba uyabaleka ngitsho even last thunzi sakho nje ukuphonga uthintwa nje into awuya ungasazwisisi so kakusena kuthembana.
Kodwa isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Munache Mdutsa uyakulandula lokhu esithi uMnangagwa ubevele engahlelanga ukuya emhlanganweni wewange.
Irali leyi ibingaplananga ngumongameli. Irali leyi ilungiselelwe ngeleadership ezanu-PF yewange. Yibo abathi cabanga ukuthi upresident ngemva kokuthi enga-officiata kuprogram le eyewange Colliery uzahle kwanisa ukuthi efike khonapho, but upresident ubevelile lama-programs akhe ubemele hlangane lama-investors athi vela kwe-Germany le-Belgium eHarare. Yikho uthi soon after the officiating of i-program yewange Colliery uhle wahamba eHarare. Bekungayenzi ukuthi epostpone i-meeting le yama-investors ngoba namhlanje ngolwesine bekuzamele fukele ukuphuma phandle kwelizwe siye eTanzania. So yikho kuphela kube khona akazange chiye irali ade ilungiselele. Irali yeMathebeleni North izayenzakalela ubani ngelanga elizakhulunywa elizaziswa abantu ukuthi kuzaba nini. Lokho kodwa kumele abantu benanzele ukuthi upresident yena uqakathekisa izinto ze-economics more than ukuqakathekisa izinto ze-politics. That's why ama-priorities akhe engani akhangele ku-politics kakhulu.
Ekhuluma lentatheli indaba zomsakazo weBhilitani we-BBC uMnangagwa wazise ukuba ucabangela icele lebandla lakhe axabana lalo ele-G40 elalikhokhelelwa nguNkosikazi Grace Mgabe esithi kuzamelela amapolisa ukuthi acubungule lolu daba. Mele Studio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Ibandla leZANU-PF lizaqhubeka lisenza konke kusemandleni alo ukubona ukuthi ukhetho oluzayo aluladlakela. Lokhu kwethulwe isiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Paul Mangwana ngesikhathi sengxoxompikiswano yokhetho ebuthelwe eJohannesburg izolo ntambama. UBenedict Nhlapho ubekhonale wasipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma imbuthanweni wengxoxompikiswano yezokhetho phakathi kwe-MDCT Alliance leZANU-PF, uMnumzana Paul Mangwana uthe ibandla leZANU-PF sekulibandla elahlukileyo kulakudala ngoba seliphansi kobukhokhelo obutsha lomongameli omutsha.
ZANU-PF under its new leader.
Ibandla leZANU-PF lizimisele ngaphansi komkhokheli walo omutsha ukuqeda udlakela lwezombusazwe. Okwenzakale ngeviki eliphelileyo bekungagcina kuphetha ngokuchitheka kwegazi. Siphose salahlekelwa zinkokheli zethu zonke ekudubukeni kwaleli yabhomba, kodwa indlela umongameli wethu aphathe ngalo lesisehlakalo lami bengingeke ngikwenze.
UMnumzana Mangwana uthe loba kwathatha isikhathi eside ukukhipha uMnumzana Robert Mugabe esihlalweni, iqiniso ukuthi ibandla lakhe yilo lodwa eZimbabwe eselanelise ukukhipha umkhokheli walo esikhundleni saphila, okuyinto esiyehlule emabandleni aphikisayo. Uthi okwamanje umongameli Emmerson Mnangagwa usekubike kwacaca ukuthi uzabusa iminyaka elitshumi kuphela nxa ekhethiwe njengokutsho kwesisekelo sombuso. Uthe ibandla lakhe liyaziqhenya njalo ukuthi lanise ukufaka besifazane abaningi ezikhundleni zobukhokheli. Enkulumeni yakhe isiphathamandla sebandla le-MDCT Alliance uMnumzana Douglas Monzora uthi ibandla lakhe lilamacebo amakhulu okuthuthukisa iZimbabwe nxa linganqoba ekhethweni oluzayo.
We want to build a nation state
Sifuna ukwakha ilizwe. Silondoloze isizotha senkokheli zomdabu. Ziqinisekise njalo ukungasekela ihlangothi kwebutho. Inhloli lamapholisa ukuze basebenze ngendlela ehloniphekayo. Sifuna njalo ukukhangela ezokuxhumana kweZimbabwe lamanye amazwe.
Ukuthi bafuna ukwethula intuthuko yezomnotho ezofinyelela umuntu wonke weZimbabwe. Phansi kwahulumende webandla lakhe, ukuthi abantu bonke bazathola amathuba afanayo, benelise njalo ukudla ifa lelizwe labo. Wakamonzora ukuthi bafuna uZulu kube nguye othatha isinqumo kukho konke okwenziwa nguhulumende, kanti njalo uthi bazaqeda inkohlakalo baphucule inhlalo kaZulu ngendlela engazange ibonakale. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ugatsha lwezokhetho iZEC lunxuse amabandla aphikisayo ukuthi baze zibonela ngawabo amehlo ukudindwa kwamaphepha okuvotela kusasa enkampanini kahulumende eFidelity Printers eHarare. Lokhu ngokunye okwathiwa ngamabandla aphikisayo kumele kwenziwe ngoba kulokucabangela ukuthi iphepha elasetshenziswa kukhetho olwedluleyo lalilo bumenemene obenza impumela ingemukeleki. Kuningi okwathiwa ngamabandla aphikisayo kumele kwenziwe phambilini kokhetho andubana ancintise. Kambe kusekuningi na okumele kulungisiswe ukuze amabandla aphikisayo angene kukhetho olukhululekileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lesiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana David Ndlovu endawonye lesiphathamandla somanyano wePeople's Rainbow Coalition umnumzana Sengezo Chabangu onguye osungula lingxoxo.
Abadala bavethi egavileyo inathile, so nxa usuvele upresident esefakile ukhetho wafaka le date abantu bahamba ku nomination usukhala lawo nxa uhlatshwa lawo khala ukugijima ukhipha la ameva akuhlabileyo, kodwa usoke uthi lanxa usuhlatshiwe ubusu sithi sengikhipha ameva hayi angisakwanisi ukuthi ngiqhubekele phambili.
Hayi, kuyezwakala. Mnumzana Ndlovu, wena uthini ngalokho okuzwayo ngoba uchabanga ukuthi hayi bayangena ukhetho kodwa bayakhonona?
Ngiyasika shiyo ende ngihleka ikuthi yabona so it cannot pass imithetho sikhonona. Yabona into eyenzakala elizweni yonke izilegal, akula nto eyilegal. Into ongakhonena ngayo ngithi no, into le izilegal but state noma state apparatus ijudiciary bayihlulekile uhenge udaba lami leli ngiyathi kule case, but where it is legal sikwazi lathi kusemthethweni sithi hayi angivumelani lakho. Ngangavumelani nomthetho uyawamenda awulwisi ukhombele emgwaqweni ngoba sonomtshintshelo impendulo yami.
Mnumzana Chabangu, kulokhunye elike lakhala ngako ikakhulu okufana lokuthi abezindaba abamaphephandaba kahulumende abaliphe amathuba njengeZANU PF, lithini lina ngalokho?
Sisoke sichaye impembe yakho ngani ngoba vele akusoke kutshintshe lutho. IZANU ibivele ikwenza lokho mnyaka yonke namnyaka yonke, bakhangela kuphela ukuthi amadezi sesiyafika ku-election sebeqalisa ke ukuthi balinike i-publicity ukuthi iphumaningi lani. Kodwa abantu babe sebevele sebenzile i-decision zabo, sebefitiwe nge-poison le ekhona. Ungeke wahlala lo muntu umnyaka ulokhu umnika i-poison, ulokhu umnika i-poison, ukuthi zokuthi onkonanza mtintela sokusele 2 days ukuthi umnyaka uphele. Asezoyenza i-decision yakhe. So siyabe sivele sikwazi ukuthi sizaluza ama-votes amaningi ngendaba yokuthi besincithwa ukuthi lathi siphume emkhankasweni. Abantu bebelokhu becabanga ukuthi o-MDC kabakho, o-Mdura bakho, o-PRC yabakho. So ngilethemba lokuthi bavele sebesiqinile kudala. Lanxa bezasinika leyo coverage ayisezi ukuguqula izinto, idamage siyenzakele kudala.
Mnumzana Ndlovu, uthini wena ngalokhu? Irigging yini le?
Yabona into leyi into ezifuna ube pragmatic and ube practical, right? I-ZANU PF, yes, ile two ways, yathiyesi sibalekile. Iku-executive, i-executive iphathi ebusayo anti ye ku-executive. Why ku-executive? The executive can use, or mama, especially in public media, they do follow the head of state, the head of state. Then why is here who private government? Bam, then the head of state, Babishiba Kon. In public media, you can't even force a media who put you in a Zanin media and the Lama opposition that we have a land use and a Kada for all. But if the Kona would say, what would make a party, what would make a Dada, what would raise it, what would raise it, another reason. Kuphumela i-vetikatesa nithe yona baphuzile ukuqalisa amaphathi zonke aphiwe amathuba ukuthi isifine siyakunanzelela ku-next election ngase kungumthetho kuthiwe 6 months before kuyamela amaphathi zonke akhe anikwe equal lokuzeni ku-A into esikhona esingumthetho.
Mnumzana Chabango, uphosela kosizo.
UNdlovu wenze ngani kahlali eZimbabwe kumbe wenze ngani ufika izolo eZimbabwe? Ukhetho zonke lezade zisiba khona ke ubezenzakala yena engakwazi engekho ku-ground. Iindaba zama-reforms azicalisanga lamza, zaqalisa ngowe-1980s kukhulunywa ngoJoshua Nkomo. Zazosuka zazobuyela kubo-2000 when MDC was formed. So into akhuluma ngayo into ayaziyo ukuthi kulama-record esikhuluma ukuthi nxa sikhuluma ngama-reform sikhuluma ngama-reform njengobani.
Ndlovu, ungasigqibela uhlelo uphendula umnumzana Jabang.
Uthabanga ngibona ingane ube two emotional ngizwanga ukuthi nitheni. Angivele ngihlale eZimbabwe njalo ngiyakwazi ukuthi ibhola khona itheni mina. It's very unfortunate ngoba i-public media is their own by state and they will not be working against state. I-problem yabakhona ukuthi baswelakala i-enforcement. Sonke sasikuzilela. Ngoba everybody of course tries for his plate. So i-public media nithe engayiphendule, i-private media nithe ayine ngiyiphendulile ngoba i-private. But i-public media owned by the state. There is no way ababe ngeke beyitele ukuya khona nxa umongameli welizwe ehamba ngoba i-public media they are owned by the state. That's a fact. Kungikhulumela ngokuthi kwakunela enforcement angitsho ukuthi kwakungekho yamdlali kangizwanga kuthi
lo-ke umnumzana David Ndlovu, isiphathamandla sebandla leZANU PF, bexoxa endawonye lesiphathamandla somanyano we-People's Rainbow Coalition, umnumzana Sengezo Chabangu. Namhlanje kuhlelo lwabesifazane asihluzeli bomama sinika abesifazane abancintisa kukhetho lwalonyaka ithuba lokuthi bachasise abakuthembisa uZulu banganqoba. Thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Umkhokheli welinye lamacele awe-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe waziwa njengowesifazane olesibindi omelana lobunzima bokuhlukunyezwa obubangelwa lubandlululo bobulili. Njengowesifazane ongendanga ubizwa ngamagama amaningi, kodwa lonyaka akumvimbanga ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe. UMathabile Masuku usethulela lolu daba.
Laloba abanye besithi ulesibindi Kulabanye abathi uMakhuphe ngumuntu othi engakholwa ulutho angaguquleki lula umkhumbulo wakhe. I-Studio 7 ixhumane loNkosikazi Khuphe lapho axoxe kabanzi ngohambo lwakhe kwezombusazwe kanye lobunzima asehlangane labo kuhambo lwakhe. UMakhuphe uzalelwe esibhedlela sempilo koBulawayo mhla ka-18 Lwezi ngomnyaka ka-1963 njalo ulabantwana ababili. Ngamazwi akhe uthi uhambo lwakhe kwezombangazwe uqale ukulukhuthalela ngomnyaka ka-1987 esebenza lomuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai bephansi kwenhlanganiso yezisebenzi eZCTU.
Ngazalwa mhla ka-18 November umnyaka ka-1963 empilo esibhedlela sempilo esebhabhasos koBulawayo. Into engenza ukuthi ngiphatheke kakhulu ezintweni ezepolitiki ukuthi ngifuna ukuthi wonke umuntu oseZimbabwe abe lempilo enhle. Ngifuna ukuthi wonke umuntu oZimbabwe abe lamathuba alingeneyo, kwenza ukuthi abantu babe lamathuba alingeneyo okuthola imisebenzi, amathuba aneleyo okuthi bayezibhedlela bayelatshwa, amathuba aneleyo ukuthi behambe ezikolo bayefunda, amathuba aneleyo ukuthi babe lamanzi ahlanzekileyo.
Uthi ufuqwayo kufisela uZulu weZimbabwe ukuthi abe lempilo enhle.
Ngaqala ukuma-active ngo-1987, ngiqala ukwenza izinto ze-trade union. Sekuze-CTU Women's Advisory Council, ngakhethwa ngaba ngu-Secretary General o-Women's Advisory Council. Ngihlala ngitshela abantu ukuthi usenisebenze lo former president ukuthi ubaba uTsvangirai kweminyaka engu-26. Ngaqala ukusebenza la ngile minyaka engu-31, yena engu-Secretary General weZimbabwe Congress of Trade Unions, main wing, mina ngingu-Secretary owe-Women's Wing. So yikho lapho esisebenze khona, saqala silwisana ngezinto zezisebenzi ukuthi sifuna ukuthi azisebenzi zisebenze kuhle, bebe lemisebenzi emihle, babe leholo elihle, ama-conditions abo abe mahle. Kodwa sithe sesibona ukuthi uhulumende kamgalo kakunanzeleli khona lokhu, kafuni ukulungisa izinto esikhuluma ngazo ukwenzela ukuthi izisebenzi labo zibe lempilo enhle ezihle. Yikho lapho izesithi uyaqina ukuthi hhayi, alike ngizame imizamo lanilikele i-form i-political party, ngaba ngomunye walaba bantu abahamba bayaphuma i-political party ye-MDC. Angijoyinanga ukuthi abantu abaningi abakwazi bacumanga ukuthi ngcene sayijoyina, thina into esayifomayo i-MDC ngokuthi i-ZCT uyaqinisa ukuthi abantu abangu-8 abahambe beyephuma i-party. Ubaba uGibson Zandu wayengu-president we-ZCT, Isaac Matongo wayengu-deputy, ubaba uTsvangirai ngu-secretary general, uMzengerelo wayengomunye u-secretary general, uMakuwazo owayengweyinye i-union ye-mines, ubaba uGift Chimani Kire lo Pauline Mpariwa owayengu-chairperson we-Women's Advisory Council, lami mina uThokozani Khuphe engu-secretary o-Women's Advisory Council. Yithi abantu abangu-8 okwathi sihambe siyefoma iparty, sasesinxusa-ke bonke laba abanye libabona khathesi ukuthi babuye bazosijoyina. Saqala ngokwenza lokhana ukuthi ayi-Working People's Convention, sasuka-ke sasesiya kukhongresi ka-2000 saze safika kulesi siba esibiso sona khathesi.
UNkosikazi Khuphe uthi ubunzima obuphakathi kwezombusazwe benza omama bacine behlehlela emuva, ethi yikho osekwenze ukuthi omama bebebalutshwane kulaba ababhalisele ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka.
Into yabomama isilama-100 years ilizwe, kodwa khathi esingakhangela omama asikatholi ukujabula kakhulu. Mina bezama ukungibhalela ukuthi ngabe ngu-president we-MDC. Ubusukhangela ama-female candidates khathi esabangenileyo, khangela khona kuzami ukuthi bafikde ama-candidates amangaki, malutshwane. Ukhangele kwi-MDC Alliance, malutshwane. Ukhangele yonke ama-political party, malutshwane. Ngokuthi omama bathi nxa kuhlukuluza omama abanjengoThokozani Khuphe, mina ke kuza kuhamba njani? So yikho ezinye izinto ezinezi omama becine behlehlele emuva bese sabe ukuthi bangene ezitweni zomba ngazo. Kodwa mina ngithi hayi, sizakulwa size siyefike ekugcineni, asisoze sithedele emuva. Yikho ubona ukuthi mina bangalisa kade bengafuni ukuthi ngibe ngu-president ngokuthi kuthabhikoze ngumama because kele emathebeleni. Ngikwalile khona lokhu ngathi akuqalwa, mina ngingumama ngizakhokhela, ngingumama nginjalo, mina ngizakhokhela nginjalo, ngingumuntu ovele emathebeleni.
Umnumzana Samukele Hadebe osebenze ehofisini kaMakhuphe ngesikhathi sohulumende womanyano umchaze njengomkhokheli olobuqotho.
Lo ngumuntu engingathi ungumkhokheli oqotho, ngumkhokheli olenjongo, olokuzimisela njalo okhutheleyo. Ngikukhuluma ngincike ngaphi lokhu? Ngikhuluma ngemsebenzi kakhulu ayifeza ngeminyaka ekuhulumende engu-deputy prime minister. ungamafitshane ke ngingathi mina kuningi engingakutsho njengomuntu osebenze kakhulu eduza lo Dr. Kobe ngiveza ubuntu bakhe ukukhuthala kwakhe ukuthanda kwakhe ilizwe leZimbabwe lobuqotho njengomama olesekhelo olozwelo ofisa ukuthuthukisa isizwe sakhe labantu bakhe esiyaphambili
ngomunye wabomama ababalelwa kulabo abasebenze bekhokhela ngobuqotho hathi kweleZimbabwe kuphela kodwa phakathi kwezwekazi laseAfrika. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo akusela qembu eliphuma kuzwekazi leAfrika elifinyelele ukuyadlala kusigaba esilandelayo esomncintisano wenguqu owenziwa ngemva kokuba iqembu leSenegal liphuthe imidlalo yezibaya lisendaweni yesithathu engalaneni yesibaya sikaGroup H. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leSenegal liphume kumncintiswano wezizwe zomhlaba ngendlela engajwayelekanga ngemva kokuba liphushe imidlalo yalo kusibaya sikaGroup H lile miklomelo emine yokulinani elilingana leli leqembu leJapan. Lawa maqembu ahlohle aphinda ahlohlwa ngokulinganayo, kodwa umehluko odale ukuba eleJapan lidlulele phambili ukuba eleSenegal libe labadlali abayisithupha abatshengiswe ikhasi lombala olithanga, ukuthi eleJapan libe nabadlali abane kuphela abatshengiswe ikhasi elifanayo ngabonompembe kumidlalo emithathu yezibaya. Iqembu leSenegal belizadlilela kusigaba esilandelayo esomncintiswano aluba libe ngujikelo bhanqa leColombia, kodwa lusukela selinqotshwa nge-1 kanya, kwathi eleJapan lalo latshaywa nge-1 kanya ngelePoland. Limpumela itshiye leColombia kuyilo elihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo yesithupha, kuthi eleJapan leleSenegal elinyene ngemiklomelo omabili yelemiklomelo emine iqembu ngalinye, kwathi eleJapan laselidlulela phambili ngemva kokukhangelwa ukuba yiliphi eselijeziswe kaningi ngabonompembe. Limpumela itsho ukuba izwekazi laseAfrika lisela qembu elisele kulomncintiswano oqhutshelwa elizweni laseRussia, njalo olandela limidlalo kumabonakude usibonakaliso Ndlovu ukuthi ukusekela amaqembu aphuma kuzwekazi laseAfrika kuyadanisa kakhulu, kungcono nje ukubukela umuntu engela qembu akhangelele ukuba linganqoba.
I-World Cup leyi kumele ubukele kodwa ungasupporti kakhulu ngoba isizwisa ubuhlungu. Kunje so iSenegal isiphumile not because badlale kubi but nxa ukuthi kuthiwe bala ama-yellow cards amaningi kuleyinye team, kanti indaba kungatshongo ukuthi laba abadrawileyo abatied bengadlali enye imatch, sibone ukuthi kuyezalwa nkomoni not ukuthi team iphume nxa ukuthi kuthiwa ilama-yellow cards amaningi kudluleyinye.
Amanye amaqembu afinyelele ukuyadlala kusigaba esilandelayo somncintiswano wezwe zomhlaba ngabalisayele Uruguay leRussia aphumelele kusibaya sikaGroup A, eleSpain leportugal aphumelele kusibaya sikaGroup B, kusibaya sikaGroup C kunqobele eFrance leDenmark, kuGroup D kuphumelele iCroatia leArgentina, iqembu leBrazil leSwitzerland aphumelele kusibaya sikaGroup E, ukuthi kusibaya sikaGroup F kuphumelele iqembu leSweden leMexico, ikanti kuGroup G kuphumelele iqembu leEngland kanye leLaseBelgium. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Hey, my dear, 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 hey, my dear
imali yexolo isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zalamhlanje. Ukwehluleka kwamongameli Emmerson Mnangagwa ukuya emhlanganweni wewange izolo kufikwa kuveza ukuba engabe sesabela impilo yakhe ngemva kwesehlakalo sangomgqibelo eseWhite City. Ibandla lezano PF lithi lizaqhubeka lisenza konke okusemandleni alo ukubona ukuthi ukhetho oluzayo aluladlakela. Selugciba ke lapha uhlelo. Igama nguChris Gande, lalelani ke iStudio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.